ngizakhumbula kabe sasile Indigenization Act eyabalekisa abantu abaningi. Kuthe sokungena laba ongamlaba busayo manje, abazange babe besacaca ukuthi benzani ngaleyana policy. Okwesibili okungathandwa ngama-investors, i-politics engekho stable. Akwaziwa ukuthi kusasa i-army izavuka ithethe yini, kumbeni umnango kuzaqhubeka, kumbeni i-opposition izathatha. So khonokho yikho okwesabisa ama-investors.
Ye, nxa sikhangele ilizwe leZimbabwe manje kutshoni khonokho?
Siphakathi kohlupho olukhulu kakhulu uma sikhangele ilizwe lakithi eZimbabwe, ngenxa yokubana siku-situation esingathi thina i-desperate edinga ama-investors. Unfortunately, ngalezi zathu ezimbili nje kuphela zikhona eziningi engiziqambileyo. Ama-investors angeke aze unless and until size sibe stable politically, unless and until kuze kube ne-policy clarity. Kodwa-ke kuyalungiseka lokhu njengoba sisiya ekhethweni, izikhathi eziningi kuvele kuba unstable. Engathi isizathu esesithathu kubana siya ekhethweni, njalo ama-investors ayaphehlela emuva efuna ubona ukubana kuzenzakalani kulelo khetho. So-ke kufanele sibe labantu ababusayo abazayenza i-stability in terms of i-politics, okwesibili abazakwenza i-policy in terms of investment ibe very clear, njalo ama-issues e-corruption.